indaba vele eyabomama abandlula ngesikhathi sokubeletha kumbe omama babe bezithwele abafa ngesikhathi seneso iyahlukumeza ngoba sikalela khona esikhathini nje sematernity ukuthi ematernity indlela omama abaphathwa ngayo ungahamba kathesi e-UPH uyathola ukuthi omama bayalala phansi kuthiwe bezithengele e-material yokuthi bekwanise ukuyayenziwa isiza okudala ukuthi nxa ungayenelisanga ukuthenga kuyenza impilo yakho besengozini ngoba odokotela basoze bekubambe ngoba ulazi izinto ezeneleyo okudala ukuthi ucine omama sebedlulile indaba yabomama ibuhlungu kakhulu njalo iyahlukumeza okuwukuthi nje njengoba umhlaba wonke ojikelele ngabe uyayikhangelisisa ikakhulu iwu abakhangele ngezempilakahle beyikhangelisisa ukuthi udubo lolu lungalungiswa njani ngoba omama bayaphela bafa umisha namalanga ayipheli iviki emathenithi kungadlulanga umama obelethayo
ongathi kubangela ukufa kwabesifazana laba ikakhulu eZimbabwe kuyini kahle kahle uthile ukuthi empilo abantu balala phansi kodwa imbangela eyiyo ungathi kuyini
okunye okubangela kakhulu omama yikuthi bayehluleka ukuyabhalisa ngesikhathi kuyikwefakela indaba zemali lokungabi lolwazi ukuthi lukhona uhlelo oluncedisa omama abazithweleyo kodwa loba likuncedisa lolo hlelo lulalapho olucina khona nxa ungulwana okumele ubelethe nge-operation alukusizi kangako ngoba kuzamele uzidingele kuyimbangela enkulu khonokho ukuthi ngabe vele ugatsha lololu luyasubsidayizwa kungabi lo mama okhipha imali kuzayehlisa inani lokufa kwabomama ukuze bekwanise ukuyabhalisa ngesikhathi behambe esibhedlela ngesikhathi njalo okunye okudala khonokho amadokotela abetshela abantu ukuthi thina asihozi kuyadala ukuthi bengabi lothando lomsebenzi wabo abawenzayo
omama ababelethayo besemakhaya ungathi bayawathola yini amathuba okumele ukuthi bawathole alubana besemadolobheni kumbe ukuswelakala kwenhlelo zempilakahle ikakhulu emakhaya kungaba kungokunye okwenza abazitheleyo bagcine belahlekelwa imphefumulo
njengasemakhaya khona kulobunzima obukhulu kakhulu ngoba inhlelo lezi ezikhona phakathi komuzi ngikhulumela kakhulu kulawayo enguye engisebenzela khona azikho emakhaya amaningi izibhedlela emakhaya amaningi zikhatshana amakliniki ayemakhaya alazo indlela zokusizana labomama abafika esikhathini sobunzima